indaba yamafizi indaba enzima sibili lapha emayunivesithi ngoba abafundi abaningi abakwanisi ukuthi bethole imali leyo ukuthi bebhadale. Thina sakwanisa ukuthi sidlulele singene eyunivesithi sihle size siqede ngoba kwakule program eyayithiwa yi-targetship eyayintrodyuswa nge-government. Kodwa i-program leyo yona bayilisa iminyaka emibili edlulileyo. Uhulumende yena akaselamali yokuthi ekwanise ukusiza abafundi ukuthi beqede izifundo zabo. And right now abafundi abaningi sebemele bethole imali yabo bedwa nabazali babo ukuthi bebhadale isikolo beqede izifundo zabo. Lokhu kunzima sibili sikhangela ubumo be-economy yeZimbabwe khathesi ukuthi abantu abaningi abasakwanisi ukuthi bethole imali yokuthi bebhadale isikolo. Abantu abaningi abasakwanisi ngoba izikolo lezi ezemfundo ephezulu ama-higher and tertiary education ziyadula zona ngoba right now babe befuna ukuthi bebhadale imali edlula le imali ebhadalwa abantu abazali emisebenzini yabo. So kunzima kakhulu khathesi ngoba abanye abasakwanisi ukuthi beqede ukubhala ama-examinations abo ngoba iyunivesithi yona yabe ikhalele isithi sifuna imali yethu ukuze abazali labo besithi sifanisa ukuthi sibhadale imali yonke leyo singakwazi ukubhadalela utshwane nje. Kodwa ama-universities onke lawa akahulumende abe yala sithi imali imele ibhadale yonke ngoba singayekela ukuthi imali ibhadale yonke siyekele umntwana wenu ebhale kasoze sikwanise ukuthi sithole imali leyo. So right now kunzima sibili umume vele unzima lapha eZimbabwe.
Amaloni lama-grants ayephiwa nguhulumende bathini ngawo?
Amaloni lawa lapha bekulekhadi amaloni amiswa wona kudala babe besebisa leyo ethiwa yi-cardship yokuthi uhulumende yabe ebhadala imali yesikolo yabe ebhadala nomntwana wesikolo and then bethini nxa suqedile lapha abasakuvumezi ukuthi uhambe phesheya kumbe uhambe phandle kwelizwe uyabo susebenzela phakathi kwelizwe hayi iminyaka efika yona iminyaka emithathu before the release you. Kodwa kathesi bayimisa leyo sahamba thina njengabakhokheli abafundi sake sakhuluma nohulumende ukuthi bebise indaba yamaloni yokuthi bayanika isifundi imali then isifundi sizabhadala nxa sesiqedile. Kodwa baphonga ukukhala besithi uhulumende akala mali yileyo ngoba imali eyabe idingeka ukuthi umuntu eqede isikole iningi kakhulu.